Umongameli Mnangagwa ubekhuluma esemathuneni eHeroes Acre eHarare lamuhla kungcwatshwa owalwa ukumpi yenkululeko ekuviyole Zipra umnumzana Makhethi Ndebele owayesazakala ngebizo lempini elokuthi Jack Mpofu. Umongameli Mnangagwa uthe kulabantu abafuna ukubuyisela ilizwe emuva bengakhangeli okuhle osekwenziwe kulungiselelwa umhlangano weSADC.
To invest the gains of our protracted liberation struggle.
Kuningi okwenzakalayo okubisela emuva esakulelayo ukulwisana lathi lokhu kwenzakala ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela amanga aqanjwa ngelizwe lethu. Kuyangisa ukuba baphiwa imali ngabantu baphandle kwelizwe uba bengakhulumi okuhle sikwenzayo kumnotho wethu.
Amazwi kamongameli Mnangagwa aza ngesikhathi sokubotshwa abantu abadlula 102 phambilini komhlangano weSADC. Uhulumende athi bafuna ukutshengisela nokuphazamisa umbuthano lo, kodwa inhlanganiso ezizimeleyo nabamabandla aphikisayo bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wesabani njalo kungani engabophi labo abafuna ukuphazamisa ngokusemthethweni, hathi ukubethusela. Omunye wabakhulume amazwi lawa ngumnumzana Gift Ziba owayekubandla le-CCC yena othi ukusobala ukuba uhulumende ufuna ukuthatha ithuba leSADC ukwephula amalungelo oluntu.
Inkinga esilayo kwele Zimbabwe kubani uhulumende okhona akavotelwanga ngabantu. Umnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esebenzisa udlame lodlakela ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakatshi eqalisa ukubopha abantu lokuhlukumeza abantu lokubavala imilomo. Ngikhuluma lani kunje ama-activists wonke amaningi kwele Zimbabwe yonke indawo jikelele kubotshwa abantu bahlukunyezwa abanye babda.
Amazwi kaSiziba asekelwe yingcishi kwezombusazwe ekubandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Chamuka.
Na siyahlukumezeka kakhulu nendaba yembuso wepathi yeZANU-PF, ukuhlukumeza ama-politicians, ukuhlukumeza ama-activists, ukuhlukumeza abakhokheli be-ATUS nabanye bama-organizations adifferent nenxa yeSADC.
Ngeviki edluleyo uhulumende ubeke imbiko ethi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuphazamisa imizamo yalabo athi yizitha abafuna ukuphazamisa umhlangano weSADC. Ekhuluma ngomunye umongameli Mnangagwa uthe umnumzana Ndebele wayeyindoda eyayithanda ilizwe layo njalo isebenza ngokuzehlisa okukhulu esithi abatsha kumele bafunde kumpilo yakhe. Omunye wafundiswa umsebenzi webutho okhulume ngaye ngumnumzana Edmund Moyo, yena owake waba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalweli benkululeko iZimbabwe National Liberation of Veterans Association.
Ongasomiyo nge-revolution wajoyina i-revolution esesemncane, thina sisiya ku-revolution sonke sedlule ezandleni zakhe. Iningi lethu sonke satrenwa nguye uJack. Yibo babesifundisa ukuthi uziphatha njani ukuthi ube lisotsha elipheleleyo ngoJack lawo. So sikhathazekile ngokubhubha kwakhe, badika siudawuthi ube deserve ukuba khonapha.
Umoyo usekelwe ngomunye owala impi yenkululeko ekuviyole Zipra umnumzana Jabulani Sibanda.
Kodwa boni ubuqhawe bakhe labanye aqalisa labo ngoba ngabokuqala ngama-mid-60s behambe beqalisa impi yenkululeko. Khangathi kwakunzima kangakanani uqalisa ukuyafundela ukuthi ndiza kuyadingelwa umbhobho, ngingathola lowo mbhobho ngibuye ekhanya izokulwa. I-training yangikhona babe lokunzima engqondweni, belokunzima entweni yonke, kodwa ngesibindi nangokuzimisela walwa.
Umuyi umnumzana Ndebele wathetshelwa yingwe ngomnyaka ka-1942 waya empini ngomnyaka ka-1967 engomunye wabakuqala abahamba empini elabanye bakhe abagoqela omunye umnumzana Nikita Mangena noLookout Masuku kanye lomnumzana Ambrose Mutiniri omele isigodlo seZimbabwe eRussia. Eseqede ukufundisa izifundo zebutho walwa endaweni ezibalisa iVictoria Falls laseWange lapho atshengisa ubuciko obukhulu. Umuyi yena owayekudayela phezulu leZipra eleZipra High Command ubika waba ngokugcina ukubona umkhokheli weZipra umnumzana Nikita Mangena engakabulawa zinhlamvu okuthiwa zathunyelwa ngabamhlophe. Ubhubhe ngomgqibelo kuviki ephelileyo esemzini wakhe eCouty Park obulawayo, wathiya umkakhe, indodakazi yakhe labazukulu ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.